kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli weRepublic Party of Zimbabwe umnumzana kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo ole voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi banenge abantu abelokhu bengalawa amaphepha tizithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjwe bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela abafunayo. Voters roll iqhathe kakhulu nxa silanda ukhetho, azange siyithole ukukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke siyekhothi ukukhethweni singalayi voters.
Umnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Uhlelo oluhle lolu uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona, njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule polling station eyodwa. So kungabe kwenzekele ukuthi uyabutshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi bayetheka amabizo abo ku-voters roll ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngomude besiya ku-voting station.
Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le voters roll angithemba ukuthi ilo okumele uqale ukukhangelwe. Bafanele uqale ukukhangelwe udaba olwe delimitations okuyikuqunywa kwezigaba, sithi mhlambe amaward kumbe iconstituency nxa uthe wawela kwenye iconstituency osusuke kule akade ukuyo eyakuqala kumbe iward okanye iconstituency. Yikho fanele uqale ukukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, uNkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke. But previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo office kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo ulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla leZANU PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
I-voter inspection le bizo lweqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. I-delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaign. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezek bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhalekhukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezeki kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izek ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.